Sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zithobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kantemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulu kandaba? Siyadibana njalo ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlazi ku-11 Nkwenkwezi 2024 olamukelayo nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, elinye lamabandla ancintisayo kukhetho lweSouth Africa selilobele ugatsha lwezokhetho lwalelo lizwe ukuthi kalifuni ukuthi icula leZimbabwe lizohlola ukhetho.
Ngoba vele nxa ngabe sokuthiwa sokunesandla sezani sibonakale sibe khona kukhona okuzokwenzeka okungekwenelisa amanye amaqembu ancintisa lolu khetho.
Elinye lamacele ebandla le-MRP selilobele umongameli Emmerson Mnangagwa incwadi yokumema ukuthi azochasisa ngokuthi kungani lokhu efuna ukuthi induna zikhokele udaba lokukhumisana umlotha yendaba yegugrawundi.
Sesinanzelela ukuthi uzenza umuntu okhohlwayo kumbe umuntu othiwa ule complicity ngesikhiwo. Udaba lombhuqazwe samthiyela sathi alubanjwa ngamathi.
Abahlenga abawelwe ingozi kwele South Africa sebegqibe umsebenzi wokuzama ukuhlenga abadilikelwe yisakhiwo eCape Town.
Ya, but bekungasiki kakhulu abantu ngoba kulabantu abakuthine asebehlala kuleyo indawo leyana for afana abalindele ukuthi bathole i-information ephelele. Iningi yalabo bantu kubonakala bengabemalawi labeMozambique. Of course abeZimbabwe bakhona-ke basolekale.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Elinye lamabandla ancintisayo kukhetho lweSouth Africa selilobele ugatsha lwezokhetho lwalelo lizwe ukuthi kalifuni ukuthi icula leZimbabwe elezanu PF lizohlola ukhetho. Ibandla le-African Transformation Movement elilobele ugatsha lwe-Independent Electoral Commission lisithi eleZimbabwe liyaziwa ngokuba lembali yokungahleli kuhle ukhetho, ngalokho kumele lingasavunyelwa. Kodwa umongameli Cyril Ramaphosa ukutshaya indiva lokho esithi iqula leZanu PF kalisozo liphatheke kukhetho, ngokunjalo kumele livunyelwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo ohlala kwele South Africa.
Siyabona ukuthi eAfrica, eSouthern Africa, bakhona abantu abavumelana nombiko owakhitshwayo yilabo ababeqaphe ukhetho eZimbabwe ukuthi ukhetho kwakungayisilo olukhululekileyo. Kodwa futhi singakhohlwa-ke ukuthi umongameli weSouth Africa uCyril Ramaphosa waba ngomunye wabathathu kuSADC abahamba ukuyagcoba uMnangagwa. Kutshengisela ukuthi iSouth Africa njengezwe kuyacaca ukuthi ayihambisananga naleya ripoti eyakhitshwa kuSADC ukuthi ukhetho lweZimbabwe lwalungakhululekanga. Kodwa-ke kusho ukuthi njengobani sibona sisizwa futhi kusiba khona ukukhononda, lokhu sokuhle kunikeza ukuthi kuzoba khona futhi ukukhononda ekupheleni kokhetho lolo lweSouth Africa. Kuyacaca ukuthi akusoze kube lukhetho oluzaphela kukuhle, ngoba sike sezwa vele izikhalo ngaphambilini abekhala ngokuthi i-IEC ungathi akuseyona i-IEC yayizolo ebekade ingakhethi ibala.
Njengoba sisizwa ukubana umongameli Ramaphosa yena uthe abazohlola ukhetho ayisiko ukuthi bayabe beza ngenela, yikho kungelandaba ukuthi abezanu PF banquswe, ukubona njani wena lo?
esikubonayo baba Gandhi singama citizen abahlali be Southern Africa kukhona ubungozi obungathi buthanda ukukhula la e Southern Africa kusukela futhi emhlanganweni oke waba khona owabonobhala bamaqembu la elwe inkululeko owawuse Follows sibona lapha iqembu lezano PF ungathi selifuna ukuba nguyena unqondo-ngqondo ekuhambiseni ama-election sigcine sibona sokuhanjiswana ezikantolo kukhona abazobe bengenelisekanga ngokuzokwenzeka ngoba vele nxa ngabe sokuthiwa sokunesandla sezani sibonakale sibe khona kukhona okuzokwenzeka okungekwenelisa amanye amaqembu ancintisa lolu khetho.
Lo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ocubungula ezombusazwe ehlala kwele South Africa. Imizamo yokukhuluma labebandla lezanu PF yehlule.
The Voice of America.
Elinye lamacele ebandla le-MRP selilobele umongameli Emmerson Mnangagwa incwadi yokumema ukuthi azochasisa ngokuthi kungani elokhu efuna ukuthi induna zikhokhele udaba lokukhumisana umlotha ngendaba yegugurawundi. Leli bandla lithi lithethe lelinyathelo ngoba isisekelo sombuso welizwe siyabavumela ukuthi bakhulumisane lomongameli welizwe. Sixoxe lomunye wabagcinisihlalo bebandla le-MRP umnumzana Mudenda Chilumbo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ya injongo yethu yokuthi sihlangane lobaba uMnangagwa i-1 sesinanzelela ukuthi uzenza umuntu okhohlwayo kumbe ngumuntu othiwa ule-complicity ngesikhiwo. Udaba lombhuqazwe samthiyela sathi alubanjwa ngama-traditional leaders. So besizama ukumtshengisa ukuthi kulo mthetho owasayinwa ngo-2016 June owe-Zimbabwe Genocide Act, Chapter 9, Section 20. Ithi yona, the prosecutor general of Zimbabwe must prosecute ama-perpetrators awombhuqazwe. Samnika futhi lokuthi i-United Nations Genocide Convention of 1948. Ithi yona akula any court, ngitsho even i-court ye-SADC. Ngaphandle kwe-International Court of Justice yiyo ere jurisdiction over udaba lombhuqazwe. So lapha sesimbiza ngokuthi ulecala lokuthi 1 wawudala umbhuqazwe, 2 is complicit to the genocide. Licala kuma sections wonke esamnika wona, both on the Zimbabwean Genocide Act and on the African Human Rights Journal Law. So siyambiza, why? Because uzithi yena ungu-listening president. Sifuna uzohlala la phansi ukuthi ungayenge izinduna ukuzitshela ukuthi sizayenza udaba lwe-background. As long as thina sikhona as MRP labantu bakamthwakazi wonke, ezinduna ziyazitshela ukuthi ziyesaba nisanani laye nina njenge-political party. Siyambiza ukuthi ezohlala phansi simtshele ukuthi ngakuye ukuthi ukhohliwe kehla, hayi umthetho uthi so. So asimceli, siyambiza, we have got the right to do that ngoba konke yena akwenzayo yena wangena ngekhu, akukho constitutional. Thina esikwenzayo is constitutional. So we have got the constitutional right to summon any public office bearer when there is a need. So yikho esikwenzileyo.
Manje njengoba amalanga elamupha wona esefika, selitholile na impendulo njalo nxa engabuyanga ukuthi ahlangane lani lizathatha nyathelo bani?
Kasoze ebuye kumbe asoze ephendule, sokukuye ngoba ama-ministers zakhe mhla ka 11 March sabasamona abazange bephendule, abazange bayibuye. Bonke ngabakithi la Mat North, Mat South, Lebulawa Metropolitan ababuyanga. But babekwazi ukuthi licala ukunga-attendi indaba yombhuqazi ngoba kuthiwa is article is section D ekhuluma ukuthi complicity is a crime. Then bona bangayekela ukubuya, thina njenge-MRP we are a revolutionary party. Silo option B, siyaphambili, izinga siyaphezulu. Angayekela ukubuya, we have a stage to which we are going to take, and that stage is not yet for public conception.
Umnumzana Mudenda Chilumbo ngomunye wabagcinisihlalo becele le-MRP. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zikahulumende yehlule ngoba bezingaphenduli incingo. Abahlenga abawelwe ingozi kwele South Africa sebegqibe umsebenzi wokuzama ukuhlenga abadilikelwe isakhiwo eWestern Cape. Isakhiwo lesi ebesisedolobheni leGeorge eWestern Cape sidilike ngomvulo kulezi sebenzi ezingamachumi ayithoba minwembili lanye 81. Abanye abawelwe ingozi le bacatshangelwa ukuthi ngabadabuka eZimbabwe. Kusiyafika izolo bese kutholakale izidumbu zabantu abangamachumi amane. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, umnumzana Cassius James Manampofu, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ya, isizwe lapho kuvele ikhetha inamba yabantu abashonile. Iyayikhuphuka ngosuku ngoba basazama ukuthi bayenze i-rescue mission but ikhanya ngathi i-recovery manje khathesi ngoba abantu abanabadilikelwe ngomgodi awamini bawelwe yinzilela ngemandla amabhasi emini bazame ukuthi babakhuphe bathola i-progress yangkoreya was very slow so kusafika khathesi ngathi abantu sebethulukana ngabantu asebeshonile kuphela.
Sisike sezwa imbiko yokubana iningi lalabo abatshonileyo izidumbu esezitholakele ngabavela eZimbabwe, kuliqiniso yini lo?
Ya, but bekungathi kakhulu abantu ngoba kulabantu abakuthini asebehlala kuleyana indawo leyana khonaphana abalindele ukuthi bahlole i-formation ebheleleyo. Iningi yalabo bantu kubonakala bengabemalawe labemozambique. Of course abezimbabwe bakhona-ke baswelekale kodwa-ke abantu ebekhanya ngathi baphatheka kakhulu ekudingela i-formation khona ngathi sebehlala khona kusayithi yakhona bebengathi ngabemozambique labemalawe bebengathi baneke akoda bezimbabwe fani babe khona ngabo.
Yona kahle kahle imbangela yengozi le selike layizwa yini?
Ya, bona abacwaba ngula ngezamabuilding balimbona ethini ngoba ama-files aliyani building abatholi umnyazi we-building akatholakali ama-engineers akhe akatholakali ama-architects akhe akatholakali kodwa bayacaba ukuthi yaba yifeyila ye-structure yakho ukuthi mhlawumbe into ezingeconcrete abazisebenzisayo azange zibe up to standard kazi kungenza ukuthi ngoba kakhulu into ezingamaslafu bamakholo kufanele abe nesikhile esibakhona phakathi mhlawumbe besingekho or besiyi-poor quality bacaba ukuthi kungaba yikho lokho a-investigation yokuqhubeka siya phambili namanje.
Khona kuliqiniso na ukuthi izisebenzi zikahulumende ezihlenga abawelwe ingozi zithe zibone ukubana abantu iningi labantu abakhonapho kayi sibo abadabuka eSouth Africa basebe yekethisa ukudinga kumbe ukuhlenga, kungaba liqiniso?
Ya, kungaba liqiniso ngoba ma into eyenzakala bekulabantu abaningi bebuye njengamathimu amanye amathimu abesuke edobheki asuke e-Western Cape asuke e-Eastern Cape e-KZN kwathintambama izolo ma ngithi ngiyafika abantu ebesebesele abelokhu ibabhizi ayinamba khona seyiphansi kakhulu silesa nahafu yabantu ababekhona ma-incident reportwa kungaba liqiniso khonoko.
Lo ke ngumnumzana Cassius James Manampofu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela ndwandwe,
lamlela mshweshwe,
lamlela namba wakhuwe mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe.
Kwezemaphandleni, izakhamizi zesiqinti seMenda esigabeni seNkayi zithi kazisabuquthi ebusuku njalo lemini imizi isihlala ilindiwe ngesizathu sokwanda kwamasela agqekeza emizini yabantu ngenhloso yokuntshontsha ukudla lemali ngesikhathi emizini eminingi kathi selidlalela eziko. UNokuthaba Dlamini usabela lolu daba ngokupheleleyo esemaphandleni aseNkayi.
Omunye wabaqekezelwe ensukwini ezimbalwa ezedluleyo ngunkosikazi Sipho Ncube webhukwini lakwamadlewudlewu wathi isiga sokusela lobu yikuba amasela la aqekeza ehlomile ngezikhali zokusarha izihluthunelo ekwadula njalo lezivalo.
Ngidontelwe mhlaka 21 January ngangingekho ngiye lapho engibambabamba khona ngabuya sokuntambama ngathola iminyango ekhamisile kuqekeziwe ngalelo langa kwathathu ukudla kuphela. Ukudla kodwa kunje okunjengabo flour, rice, ama-drink wonke engangilakho endlini kwahamba konke. Ngazophindwa futhi ukutshontshelwa mhlaka 1 April ezivalo ziganyuliwe kwakhitshwa ikopela kwalahlelwane.
Kuzehlakalo lezi uMancube uthi abomthetho kabasondeli loba bebikelwa ngalobu bunzima athi busabalele kulesi sigaba.
Emapholiseni akulanto esiyitholayo, siyathola khonokho kuphela ukuthi utshontshelweni lani kubhalwe phansi bakutshela ukuthi hamba siyabuya kuphelele khonapho.
Omunye njalo ukhathazekileyo ngalolu hlupho lobusela lokuxeka kwabezomthetho ekuxhaseni izakhamizi unkosikazi Legina Sibanda wesigabeni sinye.
Alibana uhulumende amasela lawa uyavuma ukuthi nxa esebanjiwe ahanjiswa enkambeni agwetshwe apike sibili umuntu abuye esefunde umthetho lokuhlonipha lapho ahlala khona ezakhamizini. Manje uhlupho lukhona umuntu uyabanjwa 2 days sephunyisiwe ekambeni khona ngale.
Odidekileyo njalo ngonkosikazi Olita Khumalo omele ibhuku lakweliva wathi ukusela lobo bubangelwa isomiso sendlala kodwa abomthetho loba bengaze bebikelwe ukukhuthala kwabo kuyaxeka.
Isela beliqonda ukuthi ngene endlini yomuntu lifike lithathe igrocery yakhe yonke igogoko lempuphe liyabe liphakathi lithathe yebi report ihambe sibili emapoliseni bathi hayi siyabadinga laba bantu lani lingababona sincedisane pho into yakhona a.
Ubusela lobo bubikwa njalo ezigabeni phose zonke zenkayi ngokutsho kwenkokheli zomdabu kulumango kubuye njalo kukhalele izakhamizi zedethe ezithi ubusela lobo sebuyimvama. Engxoxweni lesikhulumeli samapholisa eMathebeleland North umnumzana Glory Banda uthi uyakuvuma ukuba sekulokugxekeza emaphandleni kodwa uthi isigaba sebubi yiso esikhokhela kulolu hlupho.
Mainly in Inyathi we normally have ama breakings.
Lokhu kuvame kakhulu esigabeni senyathi lapho okugcwele khona otshekesha abagqekeza emizini yabantu njalo singathi hlale siyababopha. Okwakhathesi singezake sithi sekunzima kakhulu kusabelo sonke.
Ebuzwa ngokungasondeli kwamapholisa ukubikwa izakhamizi zeMenda uBanda utshelela umsakazo ukuba angeke akuvume kumbe akulandule lokho kodwa uthi okubalulekileyo yikuba izakhamizi inkokheli zomdabu kanye lamanye amalunga ezigaba amanyane abumbe amakomiti okuvikela izigaba awe neighborhood watch committees azaba ngamapholisa ezigaba ukuze baxhasane labo ekulondeni lamasela. Bekwayise kakhulu izakhamizi ukuba zidede nxa sezithe zahlaselwa izigebengu lezi. Wengezelele njalo ethi kuyimvama ukuba abanye bagcine bebulawa kumbe belinyazwe nxa sebethe bazama ukuzivikela. Ungezelele njalo ukuba akukho emthethweni ukuba izakhamizi zibeke isandla lamasela nxa sebethe babanjwa kodwa uthi kufuze amapholisa esigaba kube yiwo aphatha laba phambilini kokuba bahanjiswe enkambeni kuyajeziswa ngumthetho. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi ngingunokuthi abahlambini.
Sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Lamhlanje kwezithathelane labesifazana sixoxalo nkosazana Sokweluhle Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ARTUZ, sicubungula okubhekane lamantombazana lababalisi ezikolo zemaphandleni.
Abantwana bedolobheni amathuba amaningi njalo into eziningi zivulekile kiyo, balamabonakude, balamakhalekhukhwini, balani. So balakho ukwenelisa ukuthi izifundo zabo ziqhubeke kuhle ngoba bona ezinye izinto banjani baduze lazo bayazibona, bayazidinga bazithole eduzane. Bese kusithi umntwana wemaphandleni ngathola ukuthi umuza ula yona even i-wireless yokuthi nje balalele. So umntwana wemaphandleni akalawo umcabango ofika kude ngoba akazaka kubone, akazaka kuzwe. Sokuba nzima kuye ukuthi ezinye izifundo nje ezomhlaba uyabe ezizwisela khatshana kulo mntwana wasedolobheni. Ngakhangela impumela zezikolo balutshwane nje abaphuma kuhle kulesikhathi senyanga lesiyana. Emaphandleni kunzima kuye ngoba abaningi vele abayenelisi ukuthi bathole imfanelo zongkhono zokuthi basebenze. Akhona ama-organization angingenelele abuye ancedise kodwa ama-organization lawo ayisikho ukuthi akhona isikhathi sonke. Bayabuya bancedise kuke kuthule inyanga eziningi. Inyanga lezi ezithuleyo umntwana oyinkazana uyabengela ukusebenzisa abaningi bacina bephutha ukubuyela esifundweni ngoba akalanto eziqondakala esebenza ahlala ekhaya azaqeda amalanga akhe ingkhona zaphenduka esikolo lokhu kwenza ukuthi asilele esifundweni zakhe angasafundi kuhle abantwana abancane bayahlukunyezwa emacansini bengahambeli phambili kuphele kunjalo abanye nzima sehlukumeziwe wazithwala kugcine engasaphenduka ngesikolo ukuthi azothola imfundo yakhe
ungathi ababalisi besifazana bengabe bethwele amagabha avuzayo na ukwedlula abesilisa kumbe labo abasemadolobhe
ababalisi abafundisa emaphandleni balengxaki eziningi ngoba uzathola ukuthi inani lamatitsha amaningi afundisa emaphandleni imuli zabo zisemadolobheni omunye ule kugcina abantwana sebekhula bengadlali lo mama ngoba umama usemsebenzini khona le maphandleni ubaba laye uthole uswele isikhathi kugcina kusenza ukuthi imuli zinganjani zingahlalisani kahle omunye sehlelele abantwana ba bagcine bebencindezeleka ethandweni lukamama iholo lethu liphansi kodwa uze awungeke uhlale egangeni kumbe uhlale usemaphandleni le ungayibona imbuli yakho ikakhulu laba balezi mbuli zabo ngaphi emadolobheni so imali yethu incane yokuthi umuntu viki ngeviki 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 uzamele ubuyele usiyabona abantwana usiyabona imuli ugcine abantu esehlele isikhathi eside engabonanga imuli ugcina futhi umbalisi sokumphaza misa emqondweni wakhe kuhle kuhle kulabanye ababalisa ngabesifazane abangomama abazimele kodwa abalabantwana into yonke ibhekane labo laba bafuna ukuthi bafundise abantu babo bethole imfundo ephakemeyo kodwa behluleka bese kufithi amatisha asedolobheni lawo ngiyabona ukuthi ingxaki balazo sizezenza ukuthi ifonethi liphansi bathi bona kungcono ngoba baseduze lemdeni yabo kunombalisi ofundisa emaphandleni
ikhona yini imizamo eyenza kube ngcono ukufundisa emaphandleni njenge-rural allowance
akulancedo ababalisi abalutholayo i-rural allowance esingakhuluma ngayo yimali encane kakhulu imali encane sokuyisikhathi eside singaboni amaphepha ethu omkhulu ukuthi kanti vele isifakwe kumalini umuntu osuka kobulawayo esiyafundisa ebhinga kufuneka $30 imali eningi iyathola ukuthi i-rural allowance ikukwanelisa ukuthi uhambe i-trip eyodwa usiya lapho ofundisa khona kuphenduka kube nzima ngoba isakwana utholi leyinye eyokuthi wenze ezinye izinto eceleni ezingakuncedisa usemaphandleni sinyabonga
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana sokoluhle ndlovu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-ARTUZ asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane lilami usithandekile mhlanga ngikhonapha e-Washington DC
siyabonga sithandekile Namhlanje uhlelo lwethu liphuma lendaba lithone lendaba sixoxa lo nkosazana Claudia Ndlovu olenhlelo zokupheka nokulibazisa uZulu ezitholakala enkundleni zokuxhumana okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga
ungasitshela ukuthi sizwa kuthiwa ungomunye walaba abasebenzisa ubulembu iYouTube ukwenza inhlelo ezifundisa uZulu ungasitshela ukuthi kahle kahle kuyini okwenza
mina YouTube ngisebenzisa ama videos akhuluma culture family and rural lifestyle yokupheka ngabona ukuthi khona akunabantu abaningi abavela kobulawayo abakhuluma ngakho khona le so I took it upon myself to try and find out how it can be done and I just dived in and started
ela manje ukuthi ngokubona kwakho kuhamba kahle yini uyathola yini usekelo olukhangelele
kuhamba kahle abantu abaseZimbabwe abasabalele umhlaba wonke bayabuyela amavidiyo bayafaka ama-message bayafaka ama-email ngilibonga kakhulu ngithi bayabona sekwenzakala eZimbabwe lokudla abakhula bekudla le mpilo nje
esimpu emakhaya.
Siyasibone kwamanye amazwe abakwenzayo khona lokho okwenzayo bephumelela sibili besenelisa ukuthola imali ezwayo yokuthi babe bengasayenzi eminye imisebenzi. Wena uyayithola yini imali ngalokho okwenza?
Ye, imali wonke umuntu uyakwanisa ukuthola imali ye-YouTube. Ungavele ufike ku-1,000 subscribers uyakwanisa ukujoyina i-partner program ebhadalayo ku-YouTube. Ibhadala ngokuthi khona abantu bavukela njalo. So kuya ngokuthi ma abantu bevukela nawe uyathola imali eningi. Ma abantu bengavukela amavidiyo kakhulu ngiyamthola imali yayithola.
Nkuthazo bani ongayinika abanye abasakhulayo abalesifiso sokuthi bayenze khona lokho okwenza?
Okuqakatheke kakhulu kakhulu ikuqala ngoba nxa usuqalile ku-YouTube i-algorithm yakhona isebenza ekuthini ama-videos akho angavelelwa abantu abaningi. Bayaphusha ama-videos akho to ebantwini abanye abaningi abangajwayele ukubona ama-videos akho. So wena nxa ungakingela ama-video abasize baphushe anything. Okuqakathekileyo ukuqala uzame ukushare labangani bakho eqaliseni ngoba abantu babengakabona ama-videos abantu bangavukela kuba ngcono ungaqala.
Manje inhlelo zakho njengoba usithi umhlaba wonke bayabukela, wena usuke waphuma yini phandle kwelizwe ukuthi uqhelise inhlelo zakho?
Ye, sengihamba kwamanye amazwe ngisiyavakasha, ngisiyabona, ngisiyafunda ukuthi abanye abayenza khona lokho engenzayo bayenza njani ngoba bona sebe-successful.
Manje emsebenzini wakhona lo owenzayo awutholi yini esingathi ngesilungu yi-discrimination kumbe ukukhangelelwa phansi njengomuntu wesifazane?
Ye, ngiyakunanzelela, ngiyakuthola khonokho ukuthi abantu they usually think ukuthi khona umsebenzi lo awuqakathekanga. In some spaces abakuthathi njengomuntu o-serious, bayabezitshela nje ukuthi umuntu ozidlalelayo nje ku-inthanethi, beyazisi ukuthi khona this can be a career nezinye izinto.
Abafuna ukuthi babone inhlelo zakho bengayenzani, bengaya ngaphi ebulenjini lapha ku-YouTube?
Well, ku-YouTube basearcha Claudia Ndlovu and then ku-Instagram Claudia Ndlovu _. Ku-Instagram yikho lapho engi-active kakhulu, kwabe njalo ukuposta khona ama-recipe noku-update abantu nxa kuleyo nto nje eyenzakalayo.
Hayi,
also I'm working on a website lapho kuyabe kule futhi uyakwanisa uku-signa up fake i-email yakho uzaku-receive ama-update lama-blog post akhuluma ngendaba zona lezo. So abantu bangafollowa ku-Instagram yikho lapho engizayifaka khona i-website.
Hayi, kuyezwakala isikhathi esingasavumi. Ungavaleli sabalaleli.
Yebo, ngiyabonga kakhulu balaleli ukulalela kwenu kungiboleka injere zenu. Sesizabonana ku-social media. Feel free to comment, like and share ama-videos ami nxa kuyukuthi resonate with them. Ngiyawathanda. Please to get the message out there and support each other. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Lo-ke ngunkosazana Claudia Ndlovu olenhlelo ezithiyeneyo ezitholakala enkundleni zokuxhumana ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo uhlelo lunye ngevikezayo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Ingoma emnandi, ingoma kamzilikazi KB, sigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Hayi, isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke, asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa.